okungimangalisayo ukuthi ngabhala incwadi ngibhalela idale lephalamende ngibazisa ukuthi ku-MDC silohlupho olobukhokheli okumele ukuthi bulungisiswe ngokuthi njengoba abantu bonke bekwazi ukuthi owayengu-president wethu ubaba uFrank Ramaphosa i-constitution ye-MDC ibhale ukuthi uma umkhokheli esesithile kumele kube le-extraordinary congress eyiyo ezakhamba iyekhetha umkhokheli ozakhokheli ibandla le-MDC. So lokho ngikwenzile mhlaka 21 sile extraordinary congress eyiyo ezakhamba iyekhetha umkhokheli. So ngabhalela idale lephalamende ngilazisa ukuthi hayi ku-MDC silohlupho lobukhokheli. Yikho-ke lingavumi omunye umuntu ozabuya alibhalele incwadi sithi sengixoshelo wana ngokuthi kumele siqale silungisise udaba lobukhokheli. Ngimangele namhlanje sokuthiwa kule ncwadi efikileyo sekuthiwa mna sengixoshiwe ephalamenti. Lokho angikuvumi ngokuthi ephalamenti kakumelanga ukuthi ibe yiyo ekhethayo ukuthi sisapota luphi uluthi le-MDC kayisapoti olunye uluthi le-MDC. Sakhuluma thina mhlaka 18 March ukuthi kasisoze sisebenze labantu abangafuni ukulandela i-constitution ye-MDC, abantu abasebenzisa i-violence ukuthatha amandla. Thina sifuna ukuthi sibe yi-MDC yoqobo, sizahlala siyi-MDC yoqobo eyafonywa ngo-1999 ehlonipha i-constitution, engafuni udlakela, engafuni ukubandlulula kwabantu ngokuthi labanayikho sebekwenzile ekuthanisa labanye bani. Thina sima nge-constitution. Lokhu okwenze yiphalamende akukho emthethweni, angivumelani lakho. Njalo sengazise amagqwetha ami ukuthi udaba lolu baluhambisele phambili ukuthi kubonakale ukuthi udaba lephalamende alihloniphi. So lithethe bona uluhi bathi lina sisapoti luhi lolu, njalo sisapoti luhi lolu. Iphalamende kayivunyelwa ukuthi yenze njalo. Mina yini ngaqala ukubhala incwadi, khona sebethatha incwadi ebeya ngamuva sebeyiyo asebeyithatha sayisebenzisa. Sekwa akuvunyelwa khona lokhu.
Manje ubone ngani kuzaphumelela na ukuphikisa lolu daba nxa isinqumo sesivele sathathwa?
Nxa idale lo mthetho liqinisile sibili ukuthi bafuna ukuthi wonke umuntu oweZimbabwe athithwe ngendlela efana nayo, kumele ukuthi amakhothi abone ukuthi lokho kwenze iphalamenti akuqondanga. Ngokuthi mina yimi engaqali ukubhala incwadi ngibazisa, bekumele behloniphe khona lokhu. Bekumele ukuthi bethi sebe-receive incwadi liyana bese besithi hhayi vele uNkosazana Gube wayesebhala incwadi ethi lokhu yikho kukhona, lina hambanini kumbe liye emakhothi liyelungisa udaba lenu. Lokho kuzakhulunywa yikhothi ke sizakwenza, hatho ukuthi yona iphalamenti sisiba yikhothi sisiba yiyedisayidayo ukuthi hhayi thina sizafeva i-MDC le singafeva i-MDC liyana. Lokhu akuvunyelwa khona lokhu. Kutshengisela ukuthi iparlament isiyenze into eyinye engabhandlanga ukuthi bayini.